Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla.
So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona ngeso kugcwele ama China, ama China sefaka amatende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselela ama passport ngoba kutholakala abiza amadola emelika angamakhulu amathathu $318 kuphela, okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi.
Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu yindaba yama passport, ngoba siyakhumbula ukuthi ngo 2010 i-office ka Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu ama-passport. Ama-passport lawo asephelelwe yimpilo yawo.
Lanxa abantu bebhinga South bebekhangelele ukutshaya inala lonyaka, inyamazana zendle sezibaqedele izilimo emasimini.
Lovu inyamazana ezinjengabundwangu, inyati, yonke amawada yakala ngeposi, yonke ibhinga bekala ngezinyamazana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emzini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izakhamizi zethesa inkokheli yomdabu icala lokwamukela isivalamlomo kuma China ukuze izakhamizi zisuke emizini yazo lapho osokwangcwatshwa khona izihlobo labangane. Sixoxelo wake wamela isigaba sebhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So uhulumende lo kanakakeli abantu, so yikho okwenzakale edinde okufana nalokhu okwenzakala eChilonga okokuthi umnankagwa unike amaChina imvumo yokuthi begebha amalahle endaweni yasedinde. Now ekwenzile lokho kazange eqale eke bone ukuthi kuground bona abantu bathini. So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona ngeso kugcwele amaChina, amaChina sefaka amatende kuleyo ndawo bengabantu abathi sebesebenza bona abantu la kungazange beke bekhulumisane labo. So abantu okwakuqala okwabakhona yikwesaba ukuthi pho manje nxa sokusenzakala lokhu thina siza kuya nga njalo ukuthi lokhu esikwathileyo khathesi lalapho esitezi khona nxa kuyukuthi sisuswa lapha siyasuswa bese siyafakwa ngaphi njalo bese sikhompasethwa ngani, kuphathwa njalo uhulumende kazange ekhulumisane labantu. So yikho okwenzakala edindi.
Kuke kwabotshwa omunye khonale edinde, ungasela ukuthi kuhambe njani ukuthi azabotshwe njalo ungaphi yena lo obebotshiwe?
Okwenzakeleyo obotshiweyo uNevachuma yisakhamuzi sasedinde. UNevachuma ngomunye walabo abantu abangabakhokheli ngaphakathi na kwedinde, akade bebuthanisa abantu ukuthi khona bebonisane labantu ukuthi kambe amalungelo abo anganyathezelwa nje kube kuphele kunjalo kungabi lalutho. Wasebotshwa ke ngemva kokubana amaChina lawa ehambe a-reporter emapholiseni. UTebotshiwe wangena edale uhlawulisa ibheli ye 10,000 Zimbabwean dollars. Ngakho ke khathesi ngumuntu ophandle kwejele, ngumuntu oyabehambe siya-reporter emapholiseni emelele ukuthi icala lakhe liyengena e-court.
Ungasela ukuthi manje libona ngani bazenelisa yini ama China onala ukuthi basungule ama business abo abafuna kwasungula khonapho
abezakala Chris laphana ukuthi ama China lawa nxa ukuthi efuna ukuthi egebhe lapha lo hulumende wabo labangane babo abezalo PF kufuze ukuthi bayehle bebuye ku ground bezehlalisana phansi labantu imbuzo yonke abantu abalayo iphendulo ukwesaba konke abantu abalakho buqedwe ngokwaqala njengoba ngichilo indawo leyana indawo abantu abahlala kiyo kusukusela kudala kulabangcwabo abokhokho wabo baza waphatha njani indawo leyana abantu bebehlala kwampala bevile beziphilisa nxa beyasuswa laphana basuswa laphana befakwa ngapi nxa beyafakwa lapha beyafakwa khona bona bazazuzani kulokho okuyabe kubasuse ngaphakathi na kwendawo yabo ngokubona kwami izakhamizi zedinde ngendlela zona ezibika ngayo ezimisele ukuthi kungangcono zife nxa kufiwa ngenxa yokuthi zona zithi azisoze zaphoye kusuka ngaphandle kokubana izikhalazo zabo zinanzelelwe ngohulumende so ngokubona kwami amaChina lawana azasebenza kuphela laphana nxa kuyikuthi uhulumende ebuye kuground wazokhulumisana nabantu lobukhokheli babantu ayithi lokho akade kwenza ukuthi uyahamba elethe amapolisa elethe amaminista ezama ukuthenga izinduna ukuthi khona izinduna zethusele abantu ngaleyo ndlela amboni mina ukuthi amaChina angaphepha esegebha kwampana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba sekubhinga North edale lephalamende ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ligciwane le-coronavirus odabuka esigabeni seMashonaland East lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus iningi labo kungabesigaba seManicaland abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Okwenze inani laphosa lafika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Iningi lesizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa libhekane lengxaki yokulungisisa incwadi zokuhambisa ama-passport ngoba kutholakala lezo ezibiza amadola emelika ngamakhulu amathathu $318 kuphela okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi Lokhu kutsho ukuthi umndeni wabantu abane udinga imali edlula inkulungwane zama-rands alitshumi layisitshiyagalombili, 18,000 rands ukuthi bathole lezincwadi. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi lezo ezibiza amadola angamatshumi ayisithupha, $60 le-$200 azikalungisiswa. Lokhu kwenzakala ama passports atholwa ngabaningi eSouth Africa ngomnyaka ka-2010 kulungiselelwa incwadi zokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe ngokusemthethweni ezama special permits zizakuma ukusebenza ekupheleni kwawonalo umnyaka kudingeka ukuthi umuntu abe le passport esebenzayo ukuze athole lincwadi Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. UMabena uthi basakhulumisana lohulumende weSouth Africa ngokuthi incwadi lezi zizalungiswa futhi yini. UMabena utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi eHarare zilungiswa ngoluhlu lwe-alphabet yamabizo okubangela ukuthi abantu bemelele isikhathi eside.
kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu indaba yamapassport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu amapassport. Amapassport lawo asephelelwe impilo yawo kumba aphela lonyaka langomnyaka ozayo. Yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela amapassport. Uhlupho olukhona intengo yamapassport kumba incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba sibonile kuke kwakhitshwa umbiko wokuthi imali yamapassport isikhwelile. Yikho ke ukuhlupha abantu abaningi ukuthi imali leyo kabalayo. Khathesi bathatha amapassport awe $318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama-prizes lawa amatsha afakwayo. Yikho lokho sixoxisana le embassy yeZimbabwe le-consulate ukuthi kanti kuhamba njani ngoba abantu bathwele nzima uku-apply. Izolo basitshele ukuthi ayarare ama-passport seku-applywa ngamalanga uhamba alphabetically ukuthi nxa kungungqabutho u-N ulelanga langkhona abaphiwa khona ku-applya, nxa ibizo lakho qala ngo-S kulelanga langkhona abantu abaphi ku-applya. Kanti ke konke lokho kwenziwa ukuthi ama-permit abantu abatholayo aya expire kumbe ayaphela 31 December 2021. Yikho ke abantu bahlala amaphaphu aphezulu ukuthi kambe ama-permit lazavuselelwa mba sozavuselela. Yikho ke sisakhulumisana lohulumeni we-South Africa ukuthi bavuselele, sithemba bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ma-permit. Siyabonga.
Okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kwele-South Africa, njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangaki?
I-office lika-Register General bathi bona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande, bese kuthole ibizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili, kuthi laba balamabizo aqala ngo-M bazoncedwa ngolesithathu, kuthi laba balebizo eliqala ngo-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday, kuthi laba balamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu. So ke yiwo umbiko esiwuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General eHarare. Kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport, ngoba khatheso kukhona bathi ama-passport awe $318 yiwo a-applylwayo. Abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engela mali, basebenza ema-kitchen, basebenza ama-construction, gabalayo leyo mali. Uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport. So nxa usithi abantu babhadala i-passport eyodwa 318 bengu-4 yimali eningi kakhulu, izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali. Yikho sithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe $60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo, kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply. Sithi thina uhulumeni kagazete loleli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo imali eyi-$60 per passport. Siyabonga.
Lo-ke kungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Nanxa abantu besigaba seBinga South bebekhangelele ukutshaya inala lonyaka, inyamazana zendle zibikwa sezibaqedele izilimo emasimini. Inyamazana lezi zigoqela indwangu, indlovu lezinye ezijiyeneyo, njalo ezinye zazo zibikwa ziyingozi enkulu ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lonyaka mnumzana uNkulunkulu uko wasizwa sinikizule liningi abantu baba lesivune esihle kabi kakhulu abantu abalima izilimo ezinjengabo mumbu esidakini batholile sibili ukudla ungathi kungcono yebo kambi kulabo kade belima inhlanyelo ezincane ezingamabele belima emahlabathini akube kuba lomonakalo izilimo zabazikhulayo kusekuthi uNkulunkulu ukhulu sesinike kanje kanjalo sesile challenge sesilodubo lokuthi uNkulunkulu laye uhlo vulela futhi izinto ezinjengendlovu inyamazana ezinjengabondwangu inyati yonke amawada ayakala ngeposi yonke ibhinga bekala ngezinyamazana abantu bayadlela izilimo zabo abaningi sebelala emasimini bezama ukuthi belinde kodwa ke phela inyamazana enjengendlovu awungeke wayilinda so sesisabele ukuthi kungaba lomonakalo abantu bengabulawa ngoba abantu sebezama nje ukuthi bekhiphe lokho osekukade ngathi kuyavutwa nje ukuthi bekuse ezipaleni bekusemakhaya so ludubo olukhulu sesisabela ukuthi abantu abaningi ungaqhubeka kunje izilimo kade bezitholile kuzaba lendlala enkulu kakhulu ebhinga ngoba abantu abaningi bazalahlekelwa ikudla kwabo so kuyasidanisa kuyasididanisa ingqondo asakwazi ukuthi senzeni njengabantu ngoba ngendlela inyamazana ezingene ngayo ngingabhodi emankenkenke kariyangwi konke emunde kusiyafika kubosaba elubanda ethinde elubimbi konke baqala ngezinyamazana
abezendle bona bathini
silamadoda ecampfire ebona ngezinyamazana abasekasilini bayake besincedise kumalanga adlulileyo kodwa kade singendlela lomnyaka inyamazana eziphume ngazo ezingene ngazo phose wonke amawadi ayakhala so singathi bona bayazama kodwa sebeyandile ngoba amawadi wonke bakhala ngezinyamazana olunye oludube silibona yikuthi laba babe-campfire kumbe besabela ukuthi ngabantu abagcina izinyamazana kumbe besabela ukuthi abalainto ezikwanileyo siyathola ukuthi bengafika ababulali inyamazana njengendlovu ifuna ukuthi iye ibulawile kuwe eyodwa kona ziyabaleka maye bengadubula emoyeni nje besuke behambe bephenduke sasa ziyabe sezikhona sezigcwala iganga lonke zigcwala emasimini abantu so bayazama sibela becampfire kodwa hhayi ngendlela abasebenza ngayo amboni ukuthi balento ezikwanileyo zokuthi bengayikwanisa idinga yonke ngoba esukwini kuba lo dubo ezindaweni ezinjengebosiyabhuwa osinansingo esiduzane lama-national parks kodwa kadesi ukhanya lonke ilizwe nje phose yonke iwodi ngibhinga yonke izinyamazana ziphonga ukusabalala nje emasimini abantu
umnumzana Joel Gabuza ngummeli wesigaba sebhinga south edalele phalamende ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le ebhinga okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamapholisa amabili alimeleyo kakhulu ngemva kokuba isidududu kade besigadile sitshaywe yimota engamanga emalayithini ezimota kade ebomvu edolobheni leGweru iphephandaba lakwele South Africa isolezwe lilodaba lokuthi umndeni womlisa odabuka kwele South Africa uLindani Myeni uyakuphika ukuthi engabe walwisana lamapholisa acine emdubulile wafa esigabeni seHawaii kwele Melika ngolwesithathu ebusuku okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Salwanane basekazi beStudio 7 silifisela ukuphepha kulolu bhubhani sithi silane ekuthandazeni siyalibongela njalo silibonga silijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulelo wenzayo mina ngukhethwe ephepha ngikhuluma ngiseGaborone Botswana ilizwe likhokhelwa ngumuntu owamayi ilanga libaleli wathi amandebele ngamahu bafuna iDTT abantu abagcwele igqazi ezandleni umuhadi
nga ezikhombisela abantu bevuma akulamuntu under age ebantwini abakhomba umuhadi ngabantu abakhulileyo abenza into abayivumelanayo nga kuqathaniswa lokubula kwabantu kanye labantwana ababesezisisini zabo nina behlinzwa bengakuvumanga ngicelani ukubuza ukuthi labo bantu kabakucabangisisi ukuthi bathoni uma bethi umuhadi kumele akhuthe ngoba engahloniphi umsebenzi wakhe bese sebesitsho ukuthi khona phana bebathathu onguye abathi uyawuhlonipha nguphi njalo wayi kumele kube ngumuhadi okhuthwayo ngokungawuhloniphi why not abanye laba labo ngoba sibona nje ukuthi kuzela uPF laphana kuvele nje ngomunye lomunye uzenzela umathanda akula muntu ohlonipha umsebenzi wakhe siyababona nampa o Minister of Information uMonica Mtswangwa bakhuluma izinto ezingakhiyo ogawule siyababona labo bavuma iqiniso akulanto yeqiniso abayivumayo yonke into bahlezi laphana nje badefend izanu onikhi mangwana bakhupha imbono engakhiyo bonke nje sibakhangele akula muntu okungathiwa uhamba ngonyawo oluyisibonelo esihle elizweni
ngiyabingelela Studio 7 ngibingelela lonke basakazi baka Studio 7 labalaleli okhulumayo inkomo eplant basakazi ngithi like lingibuzele kujaha lo ugawule ukuthi kambe uma ekhuluma inkulumo engalamcijo lokho eqhubeka ekhuluma izidindi nje emphakathini uzwa njani ngithanda ukuthi ngimkhumbuze mina into eyathiwa ngumgabe komunye umnyaka sekukhonferensi e-Africa wathi ku-Tony Blair keep your Britain then yena umgabe uzagcina iZimbabwe namhlanje iZANU-PF nombuso kamnangagwa sebefakela ama-sanctions sebekhala ngathi bacotha ezulwini ngithi kuba bugawule hayi zwana ndoda akuyeke lokhu ukhuluma nge-Europe labo-America asilungise izwe lethu laseZimbabwe kuze liphucuke la ma-sanctions lawo okukhala ngawo vele akanamthelela okuweni komnotho waseZimbabwe uma ngakukhumbuza nje wathi kulwana umnyaka kuze kubunjwe i-government of unity government ama-sanctions ayekhona kungakabunjwa le-unity kwakuvele iZimbabwe umnotho wawungekho emashopo kwakutholakala nje ivimu kodwa ngomva kokubunjwa kombuso okubambisana le-MDC kwathatha nje only 6 months ukuthi izinto zibuyele esimeni iZimbabwe yayisivukile yonke into yasihamba kahle ngitsho la ma-teacher ayesekwazi ukunatha itiye lerama ukhuluma ngombuso kamnangagwa uletha intuthuko eZimbabwe usitshela ngentuthuko esempumalanga kubo Harare khona ukhuluma ngomgwaqo osuka eBed Bridge siya Harare kodwa awukhulumi ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya etsholotsho lapho uzalwa khona wena
sakubonani umthakazi omuhle sakubonani umthakazi omuhle hayi ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi mina ngisuka ke ngidideke kakhulu ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani kwakhala nyonini kule khaya ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga ngiyalicindezela maso kufika izikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje so mthwakazi asiphakameni simeni ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho lapha enizofa khona liphele lonke du ningagijimela ukubonga into eningayazi into yokuphiwa eyamahala sinjengomthwakazi singagqugquzela abantu ukuthi bathathele izinto zamahhala baphinde bajove la abantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public ujovu wakanjana angabonakala ngapublic wesokuthiwa abantu abajovu. So umthwakazi asimini ukugidimela izinto esingazazi. Sistrong siyakwazi ukuyinqoba le nto, siyakwazi ukuyinqoba le nto, asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisimele nge-WhatsApp. Sithanda ulazisa abalaleli ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngombimbitho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken wazise ukuthi uhulumende weMelika usebeke eceleni imali engangezigidi ezingamachumi amathathu 30 million ekhangelane lokuncedisa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-Ebola eDRC lakwele Guinea. Imali le izancedisa njalo kunhlelo zokuqaphela lomkhuhlane emazweni afana le-Côte d'Ivoire, i-Liberia, Mali, i-Rwanda, Senegal, Sierra Leone kanye lase-Uganda. Yebola ngomkhuhlane wokopha otshisisa umzimba owaqala ukubonakala ngomnyaka ka-1976 elizweni elaziwa namuhla ngokuthi i-DRC duzane lomfula obizwa ngokuthi Ebola River. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi phakathi kuka-1976 lo-2012 umkhuhlane lo uqhamuke okwamashumi amabili lane emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, okwabangela ukugula kwabantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu amane 2400 njalo wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu phose ayisithupha 1590. Umkhuhlane lo usabalale kakhulu emhlubulweni we-West Africa phakathi kuka-2013 ngompalakazi lozibandlela ku-2016 lapho okugule khona abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,646 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane ezilichumi 11,323. Uphinde wavuka njalo kancane ngo-2017 laku-2018. Uvuke ubhova njalo empumalanga kwe-DRC ngo-2018 kusiya ku-2020. Lokho bekungokwesivili ukuthi umkhuhlane lo umemetheke kakhulu ngalindlela embalini yomhlaba, kanti njalo udale umonakalo omkhulu kakhulu obungakaze ubonakale kwele-DRC. Umkhuhlane we-Ebola uthelelwana ngendlela ezigoqela ukuthinta amanzi aphuma emzimbeni afana lamathe umuntu kumbe inyamazana elawo. Umuntu engawuthola njalo ngokubamba isidumbu salo obulawe yilumkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi inhlelo zokunakekela izigulane umkhuhlane lo usaqalisa zibalulekile ekulondolozeni impilo. Ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwawo ngendlela ethinta abantu abanengi, kudingeka ukuthi kube lenhlelo zokuwubamba usaqalisa. I-$30 million le evele kuhulumende weMelika izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola abantu lokulandela labo abangaba bethintane labaphethwe yilomkhuhlane. Izasetshenziswa njalo kunhlelo zokwelapha izigulane kanye lokuvikela lomkhuhlane. Uhulumende weMelika uthi uyaziqhenya ngoncedo lwakhe lokulwisana lomkhuhlane lo oyingozi kangaka kanye lokuqinisa inhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zebhinga emangweni weDinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselelwa kwamapassport. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.